Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje likhuphukela yakukulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le COVID-19 eZimbabwe. Abezomvikela namhlanje bebenqabela abantu ukungena enzikini yamadolobho wonke elizweni. Wayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Perrins Shiri obhobhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani leli laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3092. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 924. Libulele abangamachumi amahlanu lantathu 53. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,899. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 999,807 labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lathoba mune munye 19,328 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasikhombisa 17,543,881 ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 677,980 kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Ukutshengisela obokuhlelelwe ukuba khona lamhlanje kuguquke kwaba yikutshengisela kokuhlala emakhaya ngemva kokwethuselwa ngamapholisa labebutho kwabantu. Amabhizimusi amaningi abevaliwe lokuthengiselana bekwehlile kakhulu kobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lamhlanje izitalada zakobulawayo bezitshaya umoya kungela muntu ohambayo, kukanti lemalokitshini uzulu bezivalele ezindlini besesaba ukuhambela phandle. Abezomvikela yibo bodwa abakade bebonakala besemigwaqweni bevimba wonke odlulayo laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Umnumzana Kelvin Maphosa oyisakhamuzi sakobulawayo uthi wesabe ukuwelwa ingozi kungakho ehlezi endlini.
Mina into engenze ukuthi ngihlale endlini kubana hey ngiyesaba ukuthi ukuhlukunyezwa amapholisa lamasosha la emgwaqweni ngoba sungatshaywa ufe. So hayi mina ngithe ngangcono ngizihlale namhlendlini ngisijene labantu abami.
Umnumzana Makheli Thamsanqandiweni umkhokheli wemahlabi Zulu Movement lamaNdebele kaMzilikazi Pressure Group uthi abantu bengavumi ukusetshenziswa.
Indaba yedemo xa isenzakala kakube yikuthi idemo yenziwa isimo sokuthi abantu babonise ukukubi kakungabi ngenxa yokuthi kumele sisanitize iZANU-PF.
Inkosikazi Linda Ndebele oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende wenelisile ukuncindezela uZulu ukuba ayetshengisela lamuhla.
Uhlupho olukhona yokuthi lapha eZimbabwe singabantu abalokwesaba kakhulu, so hayi okwalamhlanje idemo ayisaphumelelanga, kodwa injongo kahulumende ukuthi khona ancindezele idemo leyi ibe yi-stairway eyakhe injongo kahulumende ifezekile.
Umnumzana Effort Ncube unobhala we-National Consumer Rights Association INACORA uthi abantu kabangakhali ngemali abangabe beyilahlekelwe lamhlanje ngoba amabhizimusi evalile, kodwa kabalwise inkohlakalo eyenziwa nguhulumende.
ukulahlekelwa okukhulu elizweni kayisikho lokho, ukulahlekelwa okukhulu yi-corruption, inkohlakalo ekhona le efanele ilwiswe kuso sonke isikhathi. Abantu balahlekelwa zimali eziningi ezitshontshwa ngabasebenzela uhulumende, ni-corruption yiyo ekhosta ilizwe kakhulu, okwedlula le mali namhlanje engabe ilahlekile ngokungavulwa kwezitolo lezidlala iziyana kumbe amabhizinisi lalawana.
Kuleyinye ingxenye kaZulu ebona ukutshengisela kungayisiyo indlela yokulungisa umumo welizwe. Omunye wabo isakhamuzi senkulumane umnumzana Donald Gabaza othi kufanele inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlangane ndawonye zilungise uhlupho olukhona elizweni.
Indaba yama demonstration especially ngaleso sikhathi sikiso angiboni kuyikuthi into engancedisa ukuthi sixazulule inkinga ezikhona ezomnotho. Abakhokheli bethu kuma different political parties kumele behlangane bexoxisane ukuze sibonise indlela esingaqhubeka ngayo phambili sixazulule inkinga ezikhona. Khathesi kunje kunje ngendaba ye-coronavirus ama-cases ayayelokhu ekhwela njalo ama-health systems ethu awaqinanga angaka ukuthi engamelana lamanye ama-cases amakhulu angavela ngenxa yema-demonstrations ngoba abantu basabe eminyene.
Unobhala kugatsha lukahulumende kwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esithi ukutshengisela ebokuqoqwe lamhlanje akuphumelelanga ngoba endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekulokuthula. Uthe njalo kwezinye indawo bekubonakala amapholisa angahlomanga ebhodabhoda elondoloza ukuthula kodwa ezitolo ezimbalwa zivalile. Nimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje abaqoqi bomkhankaso we 31st July movement yokutshengisela ukukhonona ngenkohlakalo kuhulumende bathi kuphumelele okwamagama nxa kukhangelwa ukwenza kwabezomvikela emadolobheni ilizwe lonke lapho abakade bevimba uZulu ukuba engene emadolobheni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abezomvikela bebenyakazela phakathi kwedolobha leHarare kanye lemizini ehlala abaningi bekhuthaza labo abakade becatshangelwa ukuba bayazulazula nje ukuba babuyele emakhaya. Omunye wabakade beqoqa uhlelo lwalamhla umnumzana Charles Nyoni uthi luphumelele okwamagama.
Into engifuna ukuyichaza lapha ngeyokuthi kwakumelanga sicabange umcabango wokuthi idemo nje ngabantu abangena emgwaqweni begijima betshaywa bebotshwa. Khonokho okwenzakeleyo kokuthi kuthiwa kule demo abantu bahlala ezindlini amapholisa agcwala emgwaqweni namasosha nempopa agcwala emgwaqweni khona lakho kutshengisa ukuthi idemo yethu iphumelele ngoba namuhla akuzange kube nebhizinisi elenzakaleyo njalo akuzange kube nje nengijwela into nje eyenzakalayo edrobheni.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abakwenzileyo ukubopha abantu, behluthuna abantu ezindlini, konke lokhu kumhlophe ukuthi i-demonstration le iphumelele.
Unkosikazi Nokuzola Chili wasemzini weMfakose uthi okungasacaciyo yikuba ukwenza kwabezomvikela laba kungaba yibo abenze uphumelele lumkhosi walamhla lobahatshi.
Akula activity eningi so kungasacaciyo ukuthi angabe abaqhukuzela ukuthi abantu behlale ezindlini kube yi-silent demonstration or what akukhanyi kuhle.
Kodwa uhulumende uthi awuzange uphumelele umkhosi walamhla njengalokho obekukhangelelwe ukwenzakala njengoba abakuzibileyo bengazange baphatheke. Umabhalane wogatsha lwezemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini be-Twitter ukuthi okwenzakeleyo kuyajabulisa ngoba uZulu ekhethe ukuzilondoloza kugciwane le-COVID-19 wazihlalela emakhaya endaweni yokuzibeka engozini yokulithola. Lanxa bekuthule endaweni eziningi amapholisa abophe abambalwa ababalisa isikhulumeli se-MDC Alliance u-Advocate Fadzai Mahere lequla lakhe abekade betshengisela ngokuthula bephethe amabhakana akade lemibiko esola imisebenzi yenkohlakalo elizweni. Umlobi lomdlalo wemidlalo kamabonakude olodumo unkosikazi Tsitsi Dangaremba ubotshiwe laye ngoba ephatheke kulokhu kutshengisela ngokuthula lapho abonakale ehamba labanye bakhe bephethe amabhakana abesola ukwenza kwahulumende kanye lenkohlakalo. Kuthi abesifazane abathathu okuyinkokheli yabatsha ebandleni le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, onkosazana Joanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loTsitsi Marowa babotshiwe bevela emthethwandaba kamantshi lamhlanje. Abathathu laba bebekhatshwe ngamagqwetha abo umnumzana Obey Shaba advocate Thabani Mpofu lapho besiya zibika emapoliseni phansi kweziqondiso zabo zebail. Intatheli izindaba uMduduzi Mathuthu weZim Live ulandwe emzini wakhe izolo ngendlela efana laleyo eyasetshenziswa kulandwa enye njalo elokhe isavalelwe uHopewell Chingono. UMathuthu wetheswa umlandu wokutshotshozela lokhu kutshengisela kanye lokusebenzisana labafuna ugenqula umbuso. Uhulumende athi wakhethwa ngokusemthethweni. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Kama.
Abezomvikela bavimbele izakhamizi zeGwanda ukungena enzikini yedolobho lamhlanje okudale ukuthi iningi lihlale emakhaya. Lanxa ezinye izitolo bezivuliwe bekungela kuphithizela ngoba abantu bekhethe ukuzihlalela ezindlini. UAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo.
Amapholisa labebutho bebevimbe imigwaqo yonke engena edolobheni leGwanda kuthi labo abakade begada amabhasi kaZupco labo babeyehliswa kumele bakhiphe ubufakazi obuqinileyo bokufuna ukungena phakathi kwedolobho. Abezomvikela bebebhodabhoda njalo phakathi kwedolobho nemalokishini ngenyawo langezimota besiduzule ehlala ezindlini. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye ohlala phakathi kwedolobho leGwanda njalo udumumo ubungafanile ensukwini lamhlanje.
Akula bantu abahambayo, umuntu nje umbona gqo, lezi mota uzibona gqo, ngitsho lama business amaningi avaliwe, abantu abasebenzi lamhlanje bazihlalele ezindlini. Hayi kuthule sibili ukuchaya umoya.
Osakhulayo umnumzana Grade Mphiri olilunga lebandla eliphikisayo le-MDC Alliance uthi okwenziwa ngabezomvikela yikwebhula amalungelo oluntu akusisekelo sombuso.
Njengebandla sinanzelela ukuthi isekelo sombuso asilandelwa njalo amalungelo ethu awahlonitshwa. Sithi hayi thina asivumelani lento enjalo, abantu kuze benze amalungelo abo njengabantu maZimbabweni. Lokhu esesikubonayo siyahlukumezwa, siyakhahlamezwa.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF uthi ukuthula kube khona lamhlanje uveza obala ukuthi uhulumende obusayo ukhethwe ngabantu.
Abantu bakhathele ukuthi babe betshelwa ukuthi ngenani ezidilidini kungelanto abazayenza. Bakwazi bona ukuthi uhulumende ungena ngoba evotelwe. Isikhathi sama-elections sikhona uma kufanele ukuthi uhulumende abantu bamkhiphe. Ukhitshwa ama-elections ayikhona lokho kuzwa ukuthi abantu ngenani ezitaladeni ayisikho.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli zindaba uHopewell Chingono babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela lamhlanje esona umbuso weZANU-PF abaduze ukuleli lizwe ngenkohlakalo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngu-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala endaweni ezitshiyeneyo ngokutshengisela obekuqoqwe namhlanje. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa iningi lazo kungamalunga awe-MDC Alliance zitshengisele lamhlanje emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria laseconsulate eCape Town City. Uhulumende weZANU-PF akehle esihlalweni ngoba esehlulekile. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zizalwane zeZimbabwe esifike emaofisini omeli weZimbabwe ePretoria zisidlamalahle zisithi iZANU-PF ayiphume iphele embusweni ngoba isiguqise ilizwe ngamadolo. Awuthathanga sikhathi umbuthano wabeZimbabwe laba ungakachithizwa ngamapholisa ngenxa kwesabela ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kwazise kutshengisela abakwenze bengelamvumo. Kodwa umgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu uthi ngokufika kwabo lapho umlayezo wabo uhle wacaca uhulumende weZANU-PF.
Sikhala ngakuthi kona eZimbabwe sifuna ukuthi i-corruption iphele, sivunyelwe ukuthi sikhethe abantu esibafunayo bazosikhokhela ngoba khona uma sikhokhelwa ngabantu esingabathandi abakhohlakele. Sifuna ukuthi kube nama-reforms ukwenzela ukuthi abantu babe nelungelo lokukhetha uhulumeni abawuthandayo.
AbeZimbabwe abahlala eCape Town labo iningi labo obengamalunga e-MDC Alliance baye bayabuthana e-consulate e-Cape Town umhlangano wabo wachithwa ngamapolisa sekwedlule ihola betshengisela. Omunye owabebetshengisela ePretoria umnumzana Bukhosi Sibanda uthi manje sekuyisikhathi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akuzwisise ukuthi wayesitshoni ma wayethi izwi labantu izwi likaNkulunkulu.
Siyanicela abantu bezanu, asithina sithi abantu bezanu ngoba izanu sayibona kudala nje ukuthi hayi beyingena plan of ukuqhubeka lapho abagcine khona ngeliberation struggle. Yebo bayilwile kodwa bahlulekile from the time bethatha ilizwe.
Usenjalo umgcinihlalo webandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi ukutshengisela lokho kwenziwe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa abavumelani lakho, ikakhulu ngesikhathi impilo zabantu zisengozini yokuthelelana igciwane le-coronavirus.
If genuinely people would want to see corruption go in Zimbabwe, then corruption will not go as a result of demonstrations, but it goes away.
Labo abafuna inkohlakalo iphele abeze lobufakazi ukuze amasela abotshwe hathi ukutshengisela.
That proves that individuals that are alleged to be undertaking corruption in Zimbabwe are arrested and sent to prison.
Umnumzana Mandaza uthi kabavumelani futhi lenkuthazo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ehle esihlalweni ngoba wakhethwa ngokusemthethweni, kanti futhi bake bazama abanye ukuphikisa lokho umthethwandaba wabachitha. Melesulo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Silokhu sikudaba lunye lesizwe okwenzakale ekutshengiseleni okube khona eLondon kwele Bhilithane, lapho intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda obekhona wakhuluma labakade bebuyile.
Omunye wabatshengisele eBhilithane okhulume lentatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda unkosikazi Mavis Harrison othi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sylvia Ndlovu laye obetshengisela kulelo lizwe.
Lapha isolidarity nabanye bonke abantu baseZimbabwe. Mina ngalahlekelwa ngubaba wami wafa ngekurawundi.
Umnumzana Farai Muvuti owebandla leZANU PF uthi akuqondakali okufunwa ngabaphikisayo.
Ukuphambaniswa khona ngama-protesters lava is i-campaign yokuthi iZANU PF must go. That in itself is an incitement because uyazibuza ukuthi akula election, so siyabe sisiya nga.
Akwaziwa okuza kwenzakala kulandela ukutshengisela lokhu emgwaqweni. Udaba lolu oluqoqwe ngu-Ezra Chisa Sibanda lilethulelwa ngu-Gibbs Dube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini lokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Owayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhobhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela inhlonipho ayiphiweyo nguhulumente ukuba liqhawe lesizwe. Ekhuluma emathuneni la namuhla, umongameli Mnangagwa uthe umoyi umnumzana Shiri wayengumuntu osebenza gadalala njalo wayemanyanisa abantu. Uphinde wakhuthaza abasebenza kwezempilakahle ukuthi babuyele ezibhedlela ukwenzela ukulwisana legcikwane le-COVID-19 okuyilo athi libulele umnumzana Shiri. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uyawasekela amazwi kamongameli Mnangagwa ngoba igcikwane le-COVID-19 liyamemetheka.
Uma isizwe ayenelisi imali kakhulu imali efiwa abakhangele ezimpilakahle. kodwa ayisibo futhi ukukhulumela namhlanje ukuhlalela kulamizamayizamayi. Siyakhumbula izinto ubaba uSrai Masiwa la uyohambelela izamoto nakuqathiswane ukwenzela ukubana kutholakala ukuthi kuyini esingakutholela laba abaphethe ezempilakahle. Manje nxa ukhayele kunokubana nxa kungela political motivation phakathi, mina bengibona ngabe amadokotela labomongikazi sokufikela isikhathi sokuthi nabakhangele impilo more than okuningi lokho. Okunye kulokusetshenzwa kulungiswa akusoze kulunge overnight, but kungalungi ngakuphela kodwa impilo zabantu zizama ukuthi ziphile ngoba okuyimpilo kusho kungenzeki. Manje sokukhona eZimbabwe kuqala sasikuzwa nelabakathi, sikubonela khashana, sikubonela ko-Italy, Britain, Spain, America nani. Manje kanti sesikubonela khona napha sibe ngoba sesifunda uzibani ethi manje uzibani ukuthi manje uzibani lasezantu yabo. So sokumgelakali ukubona sinesi-confidence sizama ukuyorecinade ukusenza izimpilo zabantu kulokhu kukhulunyiswana ngoba lusi uhulumende kagwalanga kuyona kungasakhulumiswana. Njengoba ukukhulumisana kulungisiswa kuze kufike lapho okungabakhandelo khona. Kodwa kwangakhethi achelele impilo ngoba ngakhethi isihlobo sabo saziyo isizalo sesigula sokunguwe ozabe sigula. Akusengibonokwana ukuthi nahhayi sibona lapha sizimbe sibona ama-social media. Kade kuyosukusizakala kithi kona sokudingakala yokuthi kona sibe khona eduzane sokumele sincedisane.
Uchaze uMufi njengomuntu obebambanisa abantu, ungathi lokhu yiqiniso yini njengoba sibona abanye besithi waphatheka kusehlakalo seGugurawundi njalo ngumuntu owayelochuku?
Akunamuntu ongelambani empilweni yakhe, sonke sibeyeyisisizalekalengalosesakwenzayo. Kodwa noma sebalisindalo sawazi ubana uSawuli wachitha esengufomu kwamele kwabananga kodwa ewahlukumeza amakristu wabulala kona nokuphela kwana. So-ke thina sithi wasawanaka kithi ubuhambile uselungile. Okunye sithi umtshele uNkulunkulu, mina ukele ngakuthi ukuthi hhayi so uNkulunkulu unangijaje, uNkulunkulu ngiyojaja.
Lo umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF sixoxelaye ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba lomculi weRumba uMr Bones, yena osanda kwethula ingoma ekhuza abesilisa ukuthi bachiyane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana ezindlini, i-domestic violence. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngugcweleyo.
Mr. Bonzi sizwa esileminyaka mpela isemculweni ihamba leqembu layo legaramtata. Nansi izethula.
Mr. Bonzi umxolisi isibongo sakondlovu konkalange, ngizalwa entoli esigabeni sasegaramtata eplumtree. Amadlala adengi lawo i6 from 2012 nje kuzofika last year.
Uthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini into ehluphayo kakhulu eZimbabwe laseSouth Africa lapho acula ekhona, yikho nje ekhuza abesilisa ngalingoma. We may love you. ungathanda ukuthenga umculo wakho Mr. Bones ba uthola njani?
Abafuna ukuthenga amadlaladi akhona kakhulu inamba esebenza kakhulu ku WhatsApp ithi +27 71 720 2537. Bebe besilandele ku Facebook page naku Instagram umxolisi Mr. Bones. Ngiyatholakala nje kakhulu ngihleli ngi online kulezo ndawo kakhulu la ku WhatsApp la ngikhona.
Abalandeli ke ungabatshela waphi amazwi?
UZulu ngamtshela amazwi ukuthi abantu bezama ukulandela imigomo ebekwayo malana lesifo lesesihlasele ese coronavirus ukuthi beziphathe kahle abantu belandele nje bevikele bezama ngazo zonke indlela ukuthi bephephe.
Sibonge ke uMr. Bonza ehamba leqembu lakhe leGaramtata. Bobaba induku kayakhe muzi asibathandeni omkethu sibavikele ngaso sonke isikhathi.
Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Likhuphukela yakho unkulunkwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni. Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzekini yemadolobheni wonke. Hayi ke siluqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.